soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulungiselelwa umhlangano we-National Conference owebandla le-ZANU-PF eGwanda. Khona kusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla le-ZANU-PF?
Kuyasimangaza lathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi ne-conference leyi sebe sesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezintathu kumbe ezine.
Bazabhalisa ngobuningi na abantu kuluhlu lwabavoti kulandela ukuza kwemitshina ye-BVR. Namhla uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa ngokubunjwa kwamakomidi awumanyano we-MDC Alliance akobulawayo.
Amakomiti kuyazagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity. Lawo makomiti ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulungiselelwa umhlangano we-National Conference owebandla le-ZANU-PF eGwanda. Khona okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho ekuqaleni komnyaka. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla le-ZANU-PF? Sixoxe lelunga lenhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho eGwanda Residents Association, uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iphithiphithi kunzima eGwanda sebeqalisile ukulungiselela. Siyabona sokuqasa ukwakhwa amalodji amatsha, kanti engimbonzi kule ndawo ezingu-3 ngu-4 okwakhiwa amalodji. Lokunye okungani kuthiwa kuzaba yihotela enkudlwanyana kule lodji. Kule ndawo entsha okuthiwa kuyakhiwa ama-flat. Aseqalisile ukwakhiwa ama-flat wona lawo. Kuthiwa ama-flat lawo bekumele abe ngawe-Gwanda State University. Kwakunganiphaza kwakhiwa nxa i-State University sisakhiwa. So sohle waqalwa ngawo ukuthi kumele akhiwe masinya kuthi kusiyafika lelo langa sephelile. Inhlabathi yethara sichithwa endaweni ezimeni sokugrediwa imigwaqo yonke silungiswa. Ngathi sizadobhanyana njengeGwanda in terms of we developed the infrastructure ne-conference le ebuyayo ukuthi bowezinto esingasoze sizithole. Ifungala ibuya ngeconference.
IGwanda ikhanya isikhethwa kakhulu iZANU-PF ukuthi ibe indawo eyenza imicimbicimbi etshiyeneyo. Siyabona yikho kathesi nje bekule birthday kamongameli Mugabe khona ngakho. Kungakubangelwa kwini lo?
Kuyasimangaza lathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi ngeconference leyi sebe sesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezintathu kumbe ezine. Phezu kokuthi bake bavale isiphithiphithi besiye ematopo ku-30 day begcwele khonapha eGwanda. Le mihlangano miningi eyenziwayo sibabona ziki zonke. Sikhuluma ngizolo kwesa-teachers obaba u-SK Moyo nabanye sabhotabhota sazi ukuthi iGwanda ibayizwele ukuthi ibe yifocus yabo kangaka lo nyaka. Kumbe bakhangelela ukuthi belwise i-Mat South besuka eGwanda njengoba i-Mat South beke bayibutha yonke kula-t election. Ingxenye yindlela yokuzama ukuthi bebuyelele ukuyaqalisa ikhampeni ka-2018 ukuzama ukuthatha emathekeleni South, ngoba hayi i-focus eminingi kakhulu emathekeleni South esiyibonayo esuke ebandleni elibusayo le.
Lo-ke uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda eGwanda Residents Association, ubekhuluma le Studio 7 ekhona le eGwanda. Ngolwesibili kukhangelelwe ukuqala uhlelo lokubhalisa amagama abavoti ngobuningi kulandela ukuza elizweni kwemitshina ye-BVR. Selokho lwaqala loluhlelo bekubhalisa abantu abalutshwana ngelanga ngoba imitshina ibingamakhulu amane kuphela kodwa sekuze eminye njalo efika phose inkulungwane ezintathu. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi kambe bazaya ngobunengini abantu.
Ngiyibona ngathi mina ukukhuluma ukwenza uzwiwe eZimbabwe isiphangiphangi abalaso lesifiso abalaso abantu bakhanya befuna sile ukubhalisa. Ngibona ngathi nxa iqhiphenjani imitshina leyana ingaba khona emawadini sibili awuzwiwe eZimbabwe ngoba kwakhathesi usezimisele ukuthi kakube le voters roll entsha ukwenzela ukuthi bavote bakhiphe umbuso lo obuqile obudlwangu bawukhiphe.
Kodwa sesike sezwa ingxaki eziningi ezibalisa isiphala sokugcina konke lokhu ababe bekuthethe abakuthi ngesilungu yiseva kungekho khona lokhu sokule mbuzo abantu sebebuza ukuthi akusoze kubangele na ukuthi kube lokucilibezela.
Right, abantu bangaze beduka ukuthi ngenxa yokuthi wagitwa lishoka wazibona ishoka teni ngathi liphakamya uyabuthithe iqondo wena. Indaba yamaseva nxa umama uMakhara weqinile iqiniso sithi amaseva alungiswa yi-UNDP yona la maseva esasiwasebenza kukobhati isacabanga mina nxa kuyimitshina yakhona eyayisekobhati imitshina vele ohamba kahle nje elonge likwanisa ukuthi ibile abantu ababona abakwanisa ukungena bagcina imitshina yakhona bebona ukuthi inombolo zakhona zibha yibe sasikwenze phele ekobhati. Mina ngokwami ngangilala phakathi endlini yakhona labantu bezala uPF labanye be-NDCT sikhangele imitshina yakhona so singasebenzisa i-system yakhona nale sibe silunguza emtshineni wakhona angikhona i-voters roll yakhona ukuthi ibuzi bayibhidize bayiphamante kungaba zima.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izulu liseule kuyona le iviki endaweni eziningi zelizwe. Endulo izulu lakuqala imbolisa amahlanga yayingathathwa njengokuqala kokulima. Kodwa lezi nsuku ngenxa yokuguquka komkhathi izulu lingathonta nje kancane kuba lihle likhale. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi sesifikile na isikhathi sokulima.
Hayi izulu angithi yazo ukuthi njengabalimi sithaliswa lingaze libuye nini lingaze belinengi nxa likhona kuyabongeka kodwa kulabo abafuna ukulima into esingabaxwayisa ukuthi izulu elibuya kathesi liqonde ukuthi libasize ukubolisa amahlanga njalo lokuthi umhlabathi uthambe wenzela ukuthi laba abalezinto zokusebenza bangahle baqala ukuthi balime bese belinda izulu elizayo ngabo November December kube yilone lokuhlanyela lele lakathesi njengelokusiza ukuthi libolise amahlanga njalo lokuthi abantu beqalise ukulima bephendule umhlaba.
Ikhona yini inhlanyelo mele idingwe ngabalimi ngesikhathi sokuqala esingathi thina isikhathi sokuphela komnyaka singakafiki ukwenzela ukuthi bathole isivuno?
Into ekhona Chris ukuthi umlimi o-serious ngendaba zokulima izulu nxa selisewule ngalindlela liyamkhumbuza ukuthi ngalesi sikhathi fanele ukuthi nga inhlanyelo useyithengile njalo abo fertilizer lani nxa bengakabi khona kobo farmers corp useba odile ngoba ngesikhathi wonke umuntu esephume sebopha inkabi ngabo November December iyabe isidura inhlanyelo and izabe isisilela futhi so laba abalimi abathanda ukuzilungiselela yisona lesi sikhathi sokuthi baqala ukuthenga inhlanyelo labo fertilize ukwenzela ukuthi izulu lithi selifika seliqinisa lapha yonke into ayidingayo umuntu abeselayo.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafubembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntunga milinkomo Lamhla sixoxa ngokufuywa kwembuzi Silomqondisi wenhlanganiso iye Shalom Trust umnumzana Angliston Spanda inhlanganiso le iphathisa abalimi ngolwazi kanye langemali yokufuya imbuzi ngiyakwamukela kuhlelo baba Spanda
ngiyabonga Nkomo ngiyabingelela abalaleli
akusichazisele ngohlelo lwenu lolo
uhlelo lolu lwaqala ngomnyaka ka-2013 inyama yembuzi iyafunakala kakhulu emazweni amaningi anjengabo-Middle East amazwe anjengabo-Saudi Arabia namazwe anjalo so esikwenzayo kuthiwa ikudevelophe esithi i-supply side capacity esifundisa khona abalimi ukuthi banelise ukufuya imbuzi ziyanelise ukufika kuzinga elithiwa yi-international standard ngendlela efunwa yini umsambo wesithengisela khona imbuzi sasibafundisi nje kuphela sisabafundisa sasifinde sibabuleke izimali ngemva kokubafundisa futhi nokuthi imali ibanjwa njani
liluqhubela ngapho uhlelo lolo
okwamanje seliqhubeka kobulawayo sikhangele ukuthi sehle siyefika endaweni ezinjengabogwanda obaybridge kanti njalo sikhangele ukuthi sizaqhubeka sehlela kubomasingo nakwezindawo ngoba luhlelo lelizwe lonke
umlimi alubana lithe la mfundisa labona ukuthi hhayi uyabamba mpela selalo ulwazi sedinga imali limboleka
kuya ngokuthi umuntu yena ufuna engakanani bese sibonisana ukuthi anganelisa yena ukuyibhadala noma anganelisa kodwa sikukhuthazayo ukuthi umuntu kaqalise ngemali encane angangiqalisi business ngesikweledi esikhulu
esikhathini esiningi isibanda imbuzi abantu bayibona nje njengesitshebo ngesikhathi sekhisimusi ikakhulu sebefike kuzinga lelana na elokuthi bayikhangele njengesifuyo esingakule letela inzuzo
yikho kanye sikwenzayo abantu abaningi lamanje bebekhuluma ezifundweni esizenzayo ukuthi mina bembona ngembuzi into nje esithebo sekhisimusi bengingananzeleli ukuthi yimali so esikwenzayo siyabathatha sibahambise kumaplaza abelungu esinabo abangani bethu esisebenza nabo kulolu hlelo abasincedisayo abanjengabo-Chris Grant abanjengabo-Greens sebabonisa abalini bakithi abansundu ukuthi uyanelisa ukwenza imali eningi kakhulu ngembuzi engeke ibe ubhode umuntu wenkomo ngoba kangithi mina umuntu amithole lenkomo uma lingazalwa namhlanje lizalwe lembuzi layizalwe namhlanje ithole lenkomo uma uzoke lithengisa ngemva kweminyaka emithathu imbuzi yabe isizele yaphinda ngoba imbuzi izala kabili ngomnyaka kwese sikhathi uma uyigcina kahle izala amaphahla kumbe ama-triplets uzathola ukuthi khathesi kule mbuzi eke yathengiswa e-Harare Show Grounds inkomo eyi-1 nge-$2,300 futhi uma uthenga ngale South Africa impongo yathenga impongo ngama-$40,000
ukhuluma ngempongo impongo iyadliwa yini sibana kumbe abantu bayabethengela amazinyane
hayi impongo ligolide enkomo uma isikhumpongo sikhuluma ngazo sikhuluma ngempongo esithi zina ngama-pedigree ezokuthi ukuthi zitshintshe umhlobo womlimi esibayeni so siyaletha impongo ezithiwa ngamabhuwa ukuze iimbuzi zakho ozifuyayo zikunike imali zikhule masinya zikunike imali engcono so ke impongo kangimani le mpongo yebhuwa kumbe ekalahari kangiyidli ngizaze ngithengise emva kwesikhathi eside ngoba yiyo ezaba ngubaba lapho esibayeni idabule umhlobo omutsha wembuzi ezingcono ezizanginikeza imali engcono kanti-ke kodwa impongo iyadliwa impongo yinyama impongo yimali
impongo iyanuka sibanda idliwa njani uqala ngaphi kudliwa intondolo ma
impongo abantu ma ukwazi ukuyibulala impongo inyama yakhona ma ukwazi ukuyibulala uyayibulala nje inganuki inkinga yokuthi abantu abakwazi ukuthi ibulawa njani bayayekela isikhathi beyibulala phana ezichamele inyama yakhona ibisinuka thina sikhwele emakhaya besizisiza impongo siyidla inyama yakhona inganuki kusiya ngokuthi uyakwazi yini ukuyibulala
hayi lami ngikhulele emakhaya kodwa besingazidli impongo kodwa hayi siyabonga baba uSpanda bekuhle kuba lawe kuhlela
hayi siyabonga Nkomo sithemba ukuthi abalaleli ikakhulu abemhlukulweni wakithi emathebeleleni bazeza ngokuningi kulolu hlelo ngoba sikhangela ukuba labalini abangu 1000 abazayo besinikeza imbuzi ezingu 30 ngemva kwe 3 months ukuze sihambise imbuzi ezingu 30,000 kwemakethe every 3 months sithuthukiselini ilizwe lakithi selelokhu esikhala ngamabhondi note
eyodwa lithengisa malini
sizarana into ethiwa yi-online goat auction so kasila prize sebe siyangokuthi ufuna imbuzi bazizimisele bona ukuthi bathenge ngemalini qalisela nge-minimum price $3.70 per kg
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeshalom trust umnumzana Angliston Spanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungami linkomo
Hayi sibongile ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le People's Democratic Party iPDP umnumzana Edwin Dlovu ngodaba lokubunjwa kwamakomiti awumanyano weMDC Alliance kobulawayo Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu.
Ya, ungasitshela ngendaba yamakomiti la abunjiweyo ukuthi kuhamba njani?
Ye, iMDC Alliance kobulawayo province ihlale phansi ke ngolwesibili kwavunyelwana ukuthi akwenziwe amakomiti njengoba sesikhangeleyo ukuthi ukhetho soluseduze. Amakomiti ke azagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity lawo ma committee ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance azabe sebenzelana ndawonye hlangene wakhethwa ke abantu abazasebenza ke bekuyena lawo ma committee ke goqela amabandla wonke nalawa ku alliance sikhangile kakhulu ke ukuthi abe mobilizing kube yibo ke abazabe bechasisa kwenzakalayo inhlelo ezikhona eze alliance kulungiselelwa ke ukhetho bese sifisa information sikhangelele ukuthi labo kube yibo abakhipha imibiko yonke ngokwenzakala ke ku-alliance kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe bathole ithemba ukuthi ke abezombangazwe bayahlangana basebenzelana ndawonye ukuthi kukhetho oluzayo ke iZANU-PF ingabi lamathuba ke okuriga idliwe ke iphume ke embusweni kungene ke i-alliance
manje udaba oluke lwakhathaza olwezikhundla ukubana ngapi amabandla azancintisa izigaba ziphi seluphelile yini lolu daba selaluqeda
lolu daba lokuthi amakonsensus ngobani iliphi ibandla ke liza contesta kazange kube ludaba oluhluphayo udaba obeluhlupha ngolwabantu ke ababelembono ethineyo okuthi alliance bathi abayifundi ofuna ukuzimela bodwa izinto ezihlupha lokho kwamasithi hayi kakulahlupho lokho nje kuqhubekela phambili kulungiswa kukhulunyiswana ukuthi leli bandla liza contesta lapho lapha into ehlophiyo amabandla avumelana ngoba linto sinanzelela ukuthi sitheka isiyo yethu ngabantwana beZimbabwe abahluphekayo abafuna ukuthi iZANU-PF iphume embusweni yikho-ke asilandawa-ke kangako ukuthi ibandla lethu lizathola amasithi amangaki kakuqakathekanga kwamanje
kahle kahle khona kuzasebenza njani ukuthi nxa asithi linqobile njenge-alliance amalunga azakhethwa njani esingathi thina amalunga edale labaphathintambo okhabhinethi lokunye okunjalo kuzakhethwa njani
kuzakhethwa proportionally to amasithi ke ichibandla elizabe linayo yindlela yokuqala leyo indlela yesibili ikukhangela icapacity yomuntu ukuthi kambe lo muntu uzenelisa yini lowo msebenzi kodwa kuzenziwa kukhulunyiswana ama principal kumbe ngithi abakhokheli bamabandla na lawo ayisikhombisa ke akhona ke ku MDC Alliance kuba kokukhulunyiswana ukhangela ukuthi kambe lo angalethani kuhulumende lo angalethani bese kufakwa ke ngokunjalo njalo kukhangelelwa ke ukuthi ke lo muntu unqobile yini njalo ngoba ke kaphesi kudingakala ke ukuthi umuntu abe lelunga leparlamenti angabe ke umphathi ntambo lokho ke hayi kuboni ngani into ezasebenzeka ezabaea ngoba abantu baphuthe bekhathele ngombuthi bezano p f bade asabasawufuni yikho ke sivumelene ukuthi hayi sesisenzelaaoeeliona likhokhelwa ngobani lowumenjani sihlanganeni
ungavalelisa abalaleli
balaleli lisale kahle kodwa ke ngithanda ukulithembisa ukuthi njengamabandla aphikisa eZimbabwe sifuna ukuthi 2018 singene sibambene iZANU PF iphume embusweni njalo linanzelele abangazama ukuthi kabafuni ke i-alliance abafuni ukusebenza labanye ikunanzelele ukuthi ngabantu abazabe besebenza lebandla leZANU PF yikho ke hayi siyalithembisa siyakwazi ukuthi selikhathele ngombuso weZANU sizancedisana ke ngokuthi sibambane lathi amabandla aphikisayo siyabonga
hayi lathi siyabonga Hello-ke bekungumnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party i-PDP ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga namuhla sicubungula udaba lokuswelakala kwemali lokuthi luphatha njani abathengisa ezigaladini sixoxa lo nkosikazi Debra Mukasa isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association siyakwamukela kuhlelo
yebo uhlupho lwemali sesisikhathazele kakhulu solubisele njalo ibhizinisi zethu phansi ngoba siyananzelela ukuthi abantu babala la mali emabhenki kakula mali sokusebenza yona i-plastic money lokhu kuswayipha lama ecopay so i-customer ingabuya ifuna ukuthenga singayiyenzela i-ecopay shumbeniswayiphi thina kuba nzima kithi ukuthi sibambe leyo cash yokuthi sigcine siyahoda so kuluhlupho kakhulu kithi
manje nxa umuntu ebuye layo imali ye-plastic leyo liyenza njani
umuntu uyabuya efuna ukuthenga sisi ele plastic money yakhe efuna ukushwayipha ele card maybe sithi ngele SBZ ele Stewart Bank elangaphi thina njengabathengisi kasilayo le mtshina yokuthi bemuyenelise ukushwayipha so ngolunye uhlupho olukhona kakhulu olugcina lisenza ama-customer esibalekile kube sokuthi laba bama-ecopash siyabe sizasebenzisa amafoni ethu umuntu eyihlulele imali efonini yami kodwa ngiza kwehluleka njalo futhi nokuthi ngiyikhuphe leyo mali yokuthi ngiyigcine ngiseyahoda ufinde ukuthi imali yona leyo esizagcina maybe ngingena kubo-chopisi ngithenga kuphela i-grocery and ngingela la mali enzayiphiwa ezandleni o-tycashing
ngezinye indlela lapho eliwoda khona abathathi imali le yabo ecocash le plastic
esiwoda khona kabathathi ngoba siyananzelela njalo futhi ukuthi imali yethu anje sisasebenzisa ibhondi so nxa ngingaba layo efonini yami kuyibhondi noma ngaze ngichapha ilizwe ngiye e-South Africa kumbe ningiye eBotswana imali leyo vele kayisebenzi ngingathatha futhi ukuthi siwode khonapha kobulawayo kumbe neHarare ngisisebenzisa ama-ecocash ezinye izitolo ziyala vele zithi ngoba singasebenzise ama ipokesi kumbe ukuthiwa ipoko nokubonakala yenelisa ukuthi nabo bewoda emazweni akhathani nayo yona le yaridiswa ithiweyi.
Uwodwa liyana esefonini liyayimukela ikhokheshi.
Umuntu engafaka efonini yami angilahlupho layo, ngiyayithatha ngiyayamukela, kodwa kuzaba nzima ukuthi ngiwode ngayo. Kuleyi viki uphele i-network yangkhona ilokhu isiwa, okuthi yathatha about 2 to 3 hours lokhu sesidolo zama ukuthi ukheshe kumbeni uthenge ngayo.
Bakhona abalokhu bethenga ngemali njalo baningi okunganani.
Abathenga ngemali bazisekanyana nje babalwa, ayisibo bantu abaningi kakhulu. Njalo labona laba ababethenga ngemali yangkhona inxeba bebethenga ngebhondi, uzwe futhi esekhala into yakuyithengisa ngokuthi maybe uyithengisa kumbene nge-$20 kumbene nge-$2. Uzeke umuntu ekhala ethi ngibe dollar 50, eyinye 50 cents ngokuthi ngikade sitsho. Amabhizinisi yethu ayawa sizu ngoba vele imali leyi kayisekho mnandi kithi, sasiyithandi vele. Njalo siyakhuthaza ngawo uhulumende uyakubona ekulungisise iphenduke imali ezayenza sibhogisa sonke ukuthi senelise ukuthi siyibambe njalo ize khona ibe available kuma-market.
Angabe khona yini amacebo okuthi nikhulumisane nohulumende ngalolu daba?
Njenge-BZTA sike sazama ukuthi sikhulumisane naye ubaba uMankunja esaqalisa ukubisa ibhondi lakhe, kodwa kwehlula ngoba vele kazange siphendile lokuthi ufuna ukusibona njenge-informal sector. So kuba nzima vele ukuthi singaqondana laye njani, sikhulumisane laye. Noma sizama nje ukuthi sibhalele noma ngama-petitions, noma sizama ukuthi sibhale ngani, uhulumende wethu vele ukhanya kasiboni kasinaki. Sesizamile sikulu ukuba lama-platform athize esingathi siyambiza ukuthi ebuye kuncedisana lathi ukuthi esimbonise ukuthi leyo mali ayifakayo le plastic money le ekhona kunje thina bamabhizinisi kakuphi ingambeli kuhle, kodwa hhayi sakuphumelela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosikazi Debra Mokasa, isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle.
Hathi bra tieni nayo mukomboni krinzi vene baska baska fury kanya halipo pamamba godla tieni nayo singazanga.
I spoke on my love is good and facility. Like Piro Chakanaka, my blessing in my hips. In a punga putting girls, I don't know if you're a man. Get color, carry Latin complexion. Una peta pin from top to bottom. Love, you're not the pile, it's different than those. Love, you're in the Buddha for television.
In a Zanka.
Yeah.
Amake Junior ingoma ka Chris G featuring Toddler isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulungiselelwa umhlangano weNational Conference webandla lezano PFA Gwanda okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza uzalwa kukamongameli Mgabe kulelo dolobho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.